Salibonani emahlabezulu ngizwa ukudana okuthize ngama congratulatory message avela phecheya le kubo America la le inhlanganiso ethi yona yi Amnesty International. Ngiyamangala sibili ngoba laba bantu bona bafuna ukuzichaya ingqungquthela bezichaye isifuba bethi bona yibo abakwaziyo ngamalungelo abantu. Kodwa isikhathi lesikhathi sizwa kuthiwa eAmerica abantu bayachaywa, sizwa kuthiwa abantu abamnyama bayahlukuluzwa, sibona kuma-TV abo khona ngapho bechayana bedubulana. Kodwa bona sebezagijima bethi kuthiwa i-human rights le-democracy ngapha eZimbabwe. Badane nje ngeZimbabwe ngenxa yokuthi iZimbabwe iseyivuli iminyango yabo ukuthi bona befake i-regime change eZimbabwe. Babona ukuthi amaZimbabweans bona bakhangela ukuthi ngesilungu i-regime continuity, bona bafuna ukufaka i-regime change. Babonile ukuthi iZimbabwe ayifanali lamanye amazwe laba abayenza santando. IZimbabwe ivalile konke, iyalile ukusetshenziswa iZimbabwe, iyalile ukuthi bona beyenza abakufunayo. Badanile ngomthetho lo omutsha owama-NGO owafakwa iZimbabwe, yiwo umthetho obadanisileyo. Umthetho ovala ubugebenga babo, ubugelekeqe kade bebuyenza lapha elizweni, yiwo umthetho abenza ukuthi bekhulume konke lokho. Ngakho ke angivumelani lakho kancane ukubana kulama abuses ama human rights eZimbabwe. EZimbabwe kukhululekile. EZimbabwe sithi hayi asifuni kubuswa, bafaka imali eningi so bayadana nxa amanye ama organization abo sokuthi hatshi akamelanga isebenze ngoba akalandeli umthetho.